yadanisa ukubana ummeli wenothoni uThemba Mlisa after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende ele immunity eqotshwa uyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnumzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMartinoth kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakaguquki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona yelilokhu lisesimeni sayo sayizulu lokuthi idawa lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe, abantu umhlaba kufuze bekwazi ukuthi udaba lombhuqazwe is still a bandy thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exothwa ngemva kokukhuluma ngalo udaba lolu kutho ukuthi isematha engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lu-sealed, akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okaMliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa laloba waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhululekile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga, kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amadunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu lithi udala lo udaba lolu lwalungiswa. So okuyiliqiniso asisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo. Nanku phela la malunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolu alulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta i-constitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolu alulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga lakumama oluphakamisileyo edale lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba i-NPRC ilifala under iphalamende ukuthi udaba lolo kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo phethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macro-manage it. Kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolo lakufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.